abuye ngokuningi amakhulu ayebandlaleni ehlabela egija ekhumbula impilo kaReverend Sithi efanqe umgwaqo osuka emzikini edolobho leHarare usiya esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport. Ukuthi obhubhele kweSouth Africa ekuqaleni kwayo naleyi nyanga wakhokhela leli bandla okweminyaka engamathuma ayithupha nantathu, okwenza abanye becabange ukuba lizakwehluleka ukuma limanyene sengasekho. Ekhuluma esibindweni sendizamtshina unobhala jikelele webandla leli njalo ezikhulumeli salo umnumzana Michel Nyambo uthi laba bacabanga ukuthi ibandla leli lizadabuka phakathi ngabazilutho.
Usefikile ekhaya, siza kuya eBrayside enkonzweni. Sisuka lapho siza kuya endlini lapho abekwe khona. Okwakhathesi abaholi bezayoja 14 Faith Ministry yibo abaphethe ubukhokheli bethu.
Uqhubeke sithi ukuthi watshayisele indlela eziningi ezizakwenza ukuba ibandla leli liqhubekele phambili ngomsebenzi loba esetshonile.
Sonke
besiphansi kwakhe njengomkhokheli webandla. Nxa wawulandela ibandla lethu, libandla elilenkonzo endaweni zonke. Inkonzo yethu iphethwe yi-National Council lezayoja executive. Yikho lapho ekhona iyasebenza loba nje engekho yena ngokwakhe.
Omunye olikholwa kubandla leli umnumzana Ebert Mpofu uthi wafunda okuningi ngempilo kaGuthi.
Usitshengisile vele ukuthi umuntu kumele ahlale impilo i-straight, ahlale impilo engayenzi izinto ezingalunganga. So sina sifunde okuningi ngoba wangumuntu ongafuni izinto izono.
Okwenza abaningi bathandabuze ngodaba lobukhokheli bebandla leli ukuba amabandla afana ne-ZCC agcina edabuke phakathi ngemva kokubhubha kwenkokheli eyasungula ibandla leli. Kunje ibandla le-ASM selinamacele amabili ngenxa yokudonselana kwenkokheli. Okwakhathesi uNyambo nguye okhokhela ibandla leli esithi iqhuza le-National Executive yebandla leli lizakutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaGuthi. UGuthi ubeze leminyaka elikhulu 100 wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1923 mhlaka 5 Nkwenkwezi. Waqala inkonzo yezayoja ngomnyaka ka-1963 yona eyasabalala yaba semazweni adlula ikhulu. UGuthi esebenza lebandla lakhe wasungula isibhedlela seMbuya Dorcas eseHarare kanye nekolishi eleZimbabwe Ezekiel Guthi University ZEGU. Ubhubhele kweSouth Africa njalo uzalelwa eZimbabwe loba nje abebandla leli engakwazisi ukuba uzalelwa ngaphi njalo nini. Kubikwa kuzaba nomkhosi omkhulu oza kwenzela enkundleni yeRufaro Stadium yokujabulela imisebenzi emihle eyenziwa nguGuthi esaphila. Mimi ni kitu cha mimi si arare mimi ndo ndo ndo